Ingcwethi zempilo zibika ukuba akekho kulezinsuku ongatsho ukuba akakezwa lutho ngegciwane kanye lomkhuhlane wengculaza. Imuli zilahlekelwa izihlobo labangane bethathwa yilo mkhuhlane wengculaza. Bekungelula ngensuku zakuqala ukuba abantu bakhulumisane phezu kwendaba zegciwane lengculaza, kodwa kulezinsuku abantu baxoxisana ngakho kuyo yonke indawo kungela kwethuka. Sekuthe dlwe kuZulu ukuba lolu ludaba okumele abantu babonisane ngalo, bafundisane, benikana ulwazi phezu kokuba bangazivikela kanjani kulolu dubo. Kunsukwana isanda kwedlula, lintatheli yethekelele isiqinti segogwe esidume ngokulima uchinda. Njengawo wonke amadolobha ezigaba zemaphandleni, igogwe center ibidume njalo ngendaba yokungaziphathi kwabesilisa labesifazane. Igogwe center ibisaziwa ngendaba zabaphila ngokuthengisa imizimba. Balutshwana bekade bezihlupha ukusebenzisa indlela zokuzivikela okunjengekhondomu ngalesi sikhathi. Ikanti legciwane lalo lisabalale ngamandla ngalesi sikhathi sokungazi lokungaziphathi, kodwa uZulu wegogwe lamhla useguqukile. Useyazi ingozi ekhona nxa ungaphila impilo elobuchapha kundaba zemacansini. Lezi nduna lazo siza kubona ukuqakatheka kokukhokhela uZulu ololwazi lokusebenzisa indlela zokuzivikela kugciwane. Lazo ziphatheke emikhankasweni yokukhankasela ikhondomu labomama elisungulwe kuminyaka embalwa edlule. Asebethe balisebenzisa leli khondomu bathi liyabanceda kakhulu. Bathi elakhathesi lingcono kulela kuqala, kodwa obaba bakhala ngomama. Bathi kukhanya omama beyibo bangalikhuthaleli kangako leli khondomu. Obaba laba bathi kayikho inkinga yokusetshenziswa kwalo ekhaya. Isiqokoqela kuyikuzivikela kugciwane lemikhuhlane emacansini ethelelanwayo. Ngezinye zezingoma ezihlatshelwa nguZulu ukugcizelela ukuqakatheka kokuzilondoloza kundaba zemacansini, umnumzana Owen Menziwe uhlala eGogwe Central njalo uphila legciwane. UMenziwe uthi yena lomkakhe bayayisebenzisa yomibili imihlobo yamakhondomu. Uthi yena lekhondomu labomama sekungamathelo limi ngoba esazimhlophe ingozi ekhona ma umuntu esiya emacansini engazivikelanga. Yena lomkakhe uthi bavuke kwabafileyo yikho beluqakathekisa udaba lokusetshenziswa kwamakhondomu okufana lelabomama.
Galisa ukutshengiswa labesibhedlela indlela yokuphila ukuthi abesifazana simele sinikane ijuti ukuthi la egqoke. Ngabe senginikwa, ngayemnika, saqalisa ukuphila silisebenzisa umama egqoka laye. Mangingagqokanga mina lami ngigqoka, anzange ngibone problem kulo.
UMenziwe ukhuthaza obaba balokho belikhangelela phansi leli khondomu labomama ukuba bawulahlele khatshana lowo mcabango balisebenzise labomkabo loba izithandani.
Ngiyabenhlazi ukuthi obaba bona labo ingqondo zabo zifitshane ngokubana ingqondo zabo bona babe besebenzisa ukuthi noma ngingabakhulisela ukuthi kabahambe bayetestwa ngabantu abayalayo, bona befihle umkhuhlane ngaphezu kwakhonokho bespreada.
Lubaba ulabantwana abathathu. Uthi ubuhlungu ngoba uze wazi ngaleli khondomu labesifazane esengogulayo ngemva kokutholakala elalo igciwane. Uthi ubonga umdali ngoba nangu eziqinele ngemva kokuba egule kakhulu ngomnyaka ka 2008. Unkosikazi Thembekile Mhlanga uhlala lapha eGogwe elokitshini leMafungausi. Uleminyaka engamachumi amane lanhlanu yokuzalwa njalo engumama wengane ezine. Uthi isiyisikhombisa iminyaka yena lomkakhe bephila legciwane. Uchaza ukuqakatheka kwaleli khondomu labesifazane empilweni yakhe yasemacansini lapha ekhaya. Utshele iStudio 7 ukuba lanxa umkakhe esengowalemukelayo leli khondomu labomama, bekungelula ekuqaleni ukuba avume ukulisebenzisa.
Kwacaphuka sibili sangani siyahluphana ngendaba yekhondomu leli. Kwaze kwaya kwelinhlanganiswa sisitha kuthatha ikhondomu leliyana sibone. Lami ngayemfundiswe ngalo ngenxa yokuthi ngayemfundo kwela ngelodwa ngafika ngalifaka phansi kwasokunganiswa kuphumile. Ngahlupheka sahlupheka labo abakathi faka ikhondomu lakhe sigcine kwelinhlanganiswa sithi ngcono sililahlele khatshana ikhondomu leli kasizwisisi ngalo. Kwaze kwathi sithe ngokuhamba kwesikhathi sesizwisise ngalo sesikwanisa ukulisebenzisa sabona ukuthi ikhondomu leli lilula kakhulu.
Unkosikazi Mhlanga ukhuthaza ikakhulu omama ukuba baluthathele phezulu lolu daba lokusetshenziswa kwekhondomu labomama. Uthi usewananzelela ukuba obaba bengelayo inkinga phezu kwalo, kodwa kudinga umama ohlakaniphileyo ukubabonisa.
Ingaba imali yayisayigijimisa but okwanamhlanje singakho yimpilo. Ikhondomu leli lisigcinela impilo yethu. Kwabanye omama kabake bezame beke bebona ukugcina impilo yabo. Liyazi okunye ukuhlonipha lokunye ukungafuni ukuzehlisa phansi kuyawisela umuntu edakeni. Sondela nje umuntu uzibambele ikhondomu uzilungisisele usebenzisa ikhondomu uzabona ukuthi impilo yakhe iyagcinakala. Ikakhulu omama, ubaba ungakhuluma laye kuhle, uhlale laye phansi kuhle, uyazwisisa.
Umnumzana sikhathazile mlotshwa uvela isigabeni sikanduna njelele umlotshwa uthi omama beyiwona mgoqo kundaba zokusetshenziswa kwaleli condom uveze ukuba inengi labo mama bengalithakazeleli kangako lanxa owesilisa ezimisele ukulisebenzisa ukhala njalo ngodaba lokuba kalitholakali lula leli condom labesifazane
abafazi ngibona bayahluleka ukuthi balisebenzise ngoba mostly basebenzise abadoda because ngibona ngani kubafazini kuyabahlupha into ebahluphayo kuba ukuthi basebenzise ubagqoke aze afike ukuthi aligqoke sibili akwani ukuthi seligqokile kuyase kumthathela isikhathi eside kodwa lesi sidoda hhayi kuhlomelela kuti ngabona abayibo abakhuthaza kakhulu kodwa bona sebekhuthaza kwesidoda
unkosikazi Edna Machona ozalwa eMberengwa wendele koSimbase lapha eGogwe uMachona uthi okwamanje sekunganeno ngoba omama sebelithakazelela leli condom
kuya ngomuntu ukuthi uthabela njani kodwa ke abaningi hayi bayakwemukela bemukeleka kakhulu okuhle okuthabisayo ayikuqaleni singakalisi walolu hlupho esibona ukuthi yilo lenzi ukuthi umkhuhlane ibe njani iyivame ngoba lalingekho kodwa ekuhambeni kwesikhathi sesiwazuza sosibona sithabisa kakhulu ngokuthi khona sizazo sempilo encane.
Ikondomu labo mama ngenye yendlela esetshenziswa ukuzivikela emikhuhlaneni yemacansini, ukusabalala kwegciwane, ukuzivikela kugciwane lemvukuzane yomlomo wesibeletho, kanye lokuba angaze azithwala engalungiselelanga umama. Lithakazelelwe kakhulu kunsuku zakuqala ngesikhathi lisungulwa ngomnyaka 1997. Kodwa inhlolisiso iveze ukuba kudedele muva ukusetshenziswa kwalo ngoba lungekho ulwazi olwaneleyo. Isivuselelwe njalo limikhankaso yokufundisana ngaleli khondomu eselilungisiwe ngendlela ehlukileyo ukuze lisebenziseke lula. Ngimele Studio 7 ngiseGokwe Center ngingumevisi Gama.